Kulabantu abaphose inkulungwane ezingamajumi amabili 178,000 okumele bedinge amaphepha amatsha azabenze behlale kule South Africa kulandela okusanda kuthulwa nguhulumende othi kasizeqhubekele phambili ngohlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permit. Abaphethe amaphepha la bathi basahlolisisa okufunakalayo ukuze belungise amanye amaphepha. Umnumzana Siphongolobe olamaphepha la uthi uzahlolisisa okumele akwenze engakalungisi amaphepha amatsha.
Sadinga ukuthi sizwisise yonke information before start sazi ukuthi senzani. Kodwa iningi lethu sizazama vele ukuthi si-apply ona la ma-permit akhona azasi sizaphiwa kumbe sizaphiwa azabalula sikwazi kumbe sizangena kuwona la ma-mainstream avele khona kasikwazi kodwa sizazama. Kodwa kwamanje kasikaqalisi ngoba abantu abaningi ngicabanga ukuthi baseseke-confusion abakabi leqiniso lakhona. Singathola ama-details sithole yonke into sizaqala but okwamanje hhayi asikaqalisi. Cabanga ukuthi January kumbe iviki ezimbili yona liviki siyaphela sabe sesitholile ukuthi kwenzakala.
Ungulube uphinde wathi
ukuthi ungene wenze ama-application wenze ama-appointment udinge eyiyo efithayo kuzasithatha isikhathi lokudinga amaphepha to support ama-permit akho kumbe ama-spouse kumbe ama-marriage certificate kumbe ngama-relatives.
Omunye njalo okumele alungise amaphepha amatsha ngukhosazana Sobala Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi esimeni somnotho ma leyo ezongivumela ukuthi ngiyithathe engeke ifune imali eningi yiyo engakhona ukuthi ngiyene ma kusathe i-business permit angeke ngize ngiyifune 5 million ngizoyithatha 5 million zasihambele sayelima imbida kuyaba sokungasela ngeyindlu la ngizohamba ngiyehlala nabantu abami ekhaya vele basekhaya already. So sokuthi manje imposto yokuthi masomele ngiqale ukusabisa izinto zami kancane kancane sithi ngifake lokulutshwana ngikwazi ukuthi ngingezihambele ekhaya. But unless and kube lenye i-permit engizakwazi ukuthi ngiyi-aplayele imvumele futhi ukuthi ngihlale e-South Africa awusay. But ma ngingakhona ngiye ngifoni waka wabona ukuthi uma usendaweni umuntu angimaye kutshela ukuthi endaweni yakho angisakufuni nginikeza ama-terms and conditions lawo malilandele lokho okuthiwe umnikazi wendawo. Kasengathi mina bengayazi sisi ukuthi ama-permits ayiwo asekhitshiwe ukuthiwa simele siwayenze. I remember la sikhula vele omama bebe lama-visa ngithi bebeyenza ama-visa ukuze e-South Africa ma ivumele ukuthi yibe le visa yokuthi enikeza ukuthi after 6 months iya-expire yefikobeyifoni sizohamba ekhaya siyowa-aplaya ama-visa lawo na makuwukuthi bethi si-aplaye ekhaya or si-aplaya la. But mina obaza kubeka etafuleni yikho siza kwemukela as long kungeke kube le mali edlula more than 5,000.
Umnumzana Ngcabuto Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe Community in South Africa uthi baningi abazakwehluleka ukulungisa amaphepha afunakalayo.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele immigration act okwakhathesi abantu abaningi abakhwalifayi yikho esithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminista anganelisa ukuthi athi akuweve edayilogo sikutshaya indiva engena njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna i-amendment yeparliament lokho funa i-amendment yeparliament kungaphezu kwamandla kaminista esingeke simlande sithi minista sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyakuvumela kuyabe sekufuna iparliament into efuna iparliament siyakwazi ithatha iminyaka. So kathi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemithetho eParliamente sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe lama-ZEP ukuthi kuyini uminista angakwenza ukuthi bancedakale.
Uhulumende wakwele South Africa uthi abangenelisi ukulungisa amaphepha amatsha bazasuswa ngenkani elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gift Dube.